Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambonto bangamvotela uKasukuweri angabathola maybe kodwa bona akazukuthola inumber engamfikisa noba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampena nje ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele i-opposition i-opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukuweri yes inumber uzoyithola and uzoyithola ebantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapho asuka khona endaweni zemashana necentral khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi umnanga abangafuna ukushamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukuweri nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uChamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza igive up endaweni zepolitics kakhulu zasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama-results aphume in their favor so abantu bona ngathi hayi angeke babebaninga bazovota abantu sebayenza i-give up indawo zombakanso zaseZimbabwe hayi khaya ngantu abaningi bakhona abasela interest naso ikakhulu abantu abaphandle abantu abasekhaya yes banawo kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula lokho abawufisa ngoba kuyatshontshwa kuma-elections laphana
ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amabizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota
ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazowuhamba ngobuningi ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa abaningi abazange bayibhalisa so ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona abantu abazokuba baningi ngibakhula abantu abazohamba nje bazohamba inamba phansi kakhulu ayazuba inamba ephezulu.